So we see card descender bagu VOA in Debele.
Njani mthakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 30 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwaniseke ukuchodoza uhulumende.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu.
Kuloku nanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakobulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esisithethe.
Ukwakhiwa kwezitolo zegodini mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeterakota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lane 44 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele bele coronavirus selokhe ifike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,235. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,750. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,771. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezingamatshumi edlula isikhombisa 76,826. Inhlanganiso esisimeleyo sezixwayise uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights NGO Forum, IZCTU, Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Election Support Network, kanye le Women's Coalition of Zimbabwe. Kumbiko eziwethu le izolo, inhlanganiso lezi zisole uhulumende zisithi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuhlukuluza ikakhulu abalwela amalungelo oluntu ngokubabopha mahlayana alubana bethe bakhonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende kumbe ngokwephulwa kwamalungelo kazulu. Uhulumende uphakathi kokubumba lomthetho wona athi uzajezisa labo abakhulumisana labuhulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa iZimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi umthetho lo wephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso. Ngokunjalo zithi akumelanga wethulwe. sixoxele onobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Okwesesabisa yikuthi uhulumende kumbaba umthetho yibo asebenza kutsho ukuthi kungaba yikuphi okuthileyo wakukhuluma ngohulumende okungabangela ukuthi bethi wephule umthetho. So kunika ke abomthetho kumbe uhulumende singathi isibanga sokuthi bebophe nje abantu kungaba ngabantu abangabe bengajabuleli ukuthi uhulumende uqhuba njani umsebenzi, njalo abantu abangakhuluma loba lobani abangaphandle kwamazwe bekhuluma ngeqiniso okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Siyakwazi sonke ukuthi phakathi kwelizwe sileyo duvo lezempilo, izibhedlela kazi sebenzi kakuhle. Kungaba licala ukuthi usukukhuluma ke ukuthi eZimbabwe abantu bayafa ngokuthi izibhedlela kazi sebenzi kakuhle. Kungaba licala njalo ukukhuluma ngaphandle kwelizwe ukuthi odokotela bayala imisebenzi. So siyibona engani patriotic billing ngendlela ekhulunywa ngayo izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende, abantu njalo kwabasoze bekwanise ukukhuluma kumbe ukusola ukuba lensolo abangayikhuluma loba lobani.
Ku-Constitutional Amendment number 2 abantu bakhononile engali bill kodwa izano yene lisile ukuyipasisa kulowa house. Okuyinto esingenzeka njalo la ku Patriot Bill, kukhona yini elingakwenza ngalolu daba?
Siyakwazi ukuthi bazasebenzisa amalunga abo eParliamente ukuthi bepasisekele umthetho. Asisela ke singathi opposition eyazakalayo enganqabela ukuthi ke ibhili leli lingabe ngumthetho. So kulula ke ukuthi befumane abazama ukwenza, kodwa ke njengenhlanganiso ezizimelele zodwa, njalo simelele abantu nje abathizele zisebenzi, silakho ukuthi nxa ibhili le iza sithathela ilungelo lethu, ilungelo lokuexpressa esikufunayo, ukukhuluma esikufunayo, siza kwanisa ukuya edali sizama ukuchallenge ibhili leli ukuthi hayi ibhili leli kumbe umthetho lo osukhona ususivaleke umlomo. Iconstitution yelizwe iyasivumela ke ukuthi abantu beexpress indlela abafuna ngayo, njalo abantu bekwanisa ukukhuluma abakubonayo. Nxa kuyikuthi libhili izaba khona ngendlela abakhuluma ngayo, sibone ngani ke izathathela abantu ilungelo labo lokukhuluma njalo lokuyexpressa abakufunayo. So kule opportunity ekhona ukuthi abantu bangaya edale constitutional court baye challenge ke ukuthi umthetho lo usuthathele abantu ilungelo labo lokuthi bekwanise ukuze expressa kumbe ukukhuluma okungaba kuyabakhathaza.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU okungenye yenhlanganiso ezethule umbiko zixwayisa uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill. Uhulumende usolwa njalo ngemizamo yokuguqula isisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment Bill number 2 ngenjongo yokwengeza amandla kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abebandla lezanu PF bathi akula lutho olubi ngalokhu. Ukwakhiwa kwezitolo ze-Egodini Mall koBulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeTerracotta. umgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamasipala kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube utshele iphephandaba lobulembu elesayithi ukuthi lanxa kungelalutho lenkampani esilwenzile kunzima ukuthi ikhansili idinge enye njalo inkampani ngoba lokho kuyabe sokusitsho ukuthi kumele babhadale iterakota imali enengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi waqala ngokumbuza ukuthi izakhamizi zithini ngalolu daba.
Well, eqinisweni ukuthi kulokunanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakoBulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esi siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isiminingi abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqhubo esikhulu esenziwayo kwakhena esikuzwayo ukuthi kuye kwaba lohlelo komunye umsakazo lapha lapho kwakubizwe umuntu wesithi council kwabizwa lo muntu oyebhupra owayemele izakhamizi kwabizwa la yena ludevelopa ubaba okuthiwa ngumoyo okwakubuzwana ukuthi kanti ihlupho lunga umoyo wawuchasa ukuthi hhayi ingxaki ababelazo engalezi ezemuva ngale lezinye zokuthi indawo lezi ababesakhakizo indawo ezazi labanikazi okufanele baqale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe wathembisa ukuthi hhayi khathesike bazahamba ngesiqubu wathembisa njalo ukuthi phose umnyaka lusuyaphela ifase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela so ke yikho esikukhangeleleyo lokho unfortunately indawo leyana ivalelwe ngamazenge kwesikhathi ngawudlileyo bungananzeli kuhle kodwa ke njengoba sinanzela ukuthi indawo liyindaba usobuzile lathi silayilandale ke siyezibukela ngathi amehle ukuthi kwenzakalani
manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe tenda yokwakha leyo bilidi.
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngulo owayephethe udevelopa umoyo wabika ukuthi okokuqala baba lohlupho lokuthi bewina itenda liyana bebeyinikezwa baqhube besa futhi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebale emanye eziphepheni wathi wathi into yokuqala bayinanzele yaba lohlupho okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings so kufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khona kwelezo zinto so ke kodwa ngendlela abika ngayo lezo ingxaki sezedlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu kodwa nxa sinanzelela kwakungakhulunywa kulendawo ngezombusazwe kangako kodwa ke singeke sazibalekela ngoba vele zihlala zikhona lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zijala ukuba khona nje lanxa ziyabe zicatshile
bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la koBulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa ukufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemoya kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa likubona njani lina khona oku ngakuliqiniso na
ngasinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokwesi-marginalization akula mbuzo kuloko eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi iwumganga lo emandebeleni ongenisa loBulawayo phakathi ngaso siya ekuthuthukiseni kwesigaba lama-projects aqathe kuleyo kulokuncindezelwa okuthile uzananzelela into ezinezenzakala komnye umganga emashwandle kusiyale ngapha kungahambi sikhathi esikhuluma kanje iBulawayo ilohlupho lwamanzi kodwa kule ndaba ezihambeda water project esile minyaka khulunywa ngayo kwenzakala ilutho kwayisha ngani dem yasibuya layo phakathi kwangathi izathu zukuziza phela iminyaka isidona sasikwazi eminyaka onisimingaka kodwa kwenzakala ilutho konke lokhu sekugcina ukuthi yikuncindezelwa idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela yokwenza bom singajwela ama-investors
umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Senikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeStream Live ithi owake wadlalela iqembu leDynamos uyiTai Stanley Chirambadare umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu ayemfundisa umdlalo wenguqu ngenyanga edluleyo. inkundla yeNew Zimbabwe ithi owayengumdlali wecricket olodumo uHeathstreek usexolisile ngemva kokufunyanwa elamacala enkohlakalo kuzehlakalo eziphathelane lalumdlalo. Lokhu kwenza iInternational Cricket Council iyamisa uStreek ukuphatheka kumidlalo yecricket okweminyaka eyisishiyangalombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Mina igama lami Wellington Chuma. Ngikhuluma ngisetsholotsho esigabeni sakosiphepha lapha elanini yebhonyongo. Bakithi thina silohlupho olukhulu lwamanzi esigabeni sethu la. Kasilamanzi, bakithi sesizamile ukuthi lathi njengabahlali bendawo ngodubo esilalo ngobuhlungu esibuzwayo ukuthi siqogelele imali yokuthi sithole loba umgodi, ukuthi sithole ukuthi sigebhe umgodi. Pho sesizamile, sesidingile osaveya basisaveye la sababhadala khathesi sesisilela ezimalini lapha ekutheni sithole udila imali esesilayo esikhwameni isihafu yayena leyo eyachajwa ngudila. Sokunzima ukuba siqhubekele phambili, bakithi sicela ukuthi lisincedise xa kungabe kukhona inhlanganiso ezingasincedisa kulolu hlupho esesilalo ngomzamo wethu lowo sesiwuzamile. Ukuthi bakithi sicela ukuthi lisincedise, isincedise. Siyacela bakithi, sihluphekile kakhulu ngamanzi esigabeni sethu. Asilamanzi, sinje sinatha emachibini, amachibini amachiba ngkhona lawo ayaphela futhi amanzi, izifuyo kazila manzi. Hayi bakithi, hayi bo, siyacela, siyacela bakithi, siyacela usizo ukuthi xa lingasihlanganisa lenhlanganiso ezingabe zingasincedisa, hayi singasizakala bo. Sesilomgodi, umgodi wangkhona nalo dala lokho wakugejwa ngesikhathi samalokuze erodisha. Manje umgodi wangikhona vele lawo suthile amanzi bakithi. Hayi bo, sihluphekile, sihluphekile bo, sihluphekile, silodubo, sihluphekile, asikwazi lokuthi singayenza njani. Sicela lisincedise bo, siyabonga.
Salibonani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7. Bakithi, asinanzeleleni ama-political party nalawa alokhu evulwa, ikakhulu yona le evuliweyo etweni izogxila ebantwini basesindebelini. Sizinanzelele zinalezo zinto, yintshikatshika yezanu ezizama ukudiliza amaparty eyabona ekhona. Umuntu mezothi yena sevula yakhe eyizomela abantu bemathebeleni, kati angithi ikhona Thokazi Republic Party nansiyana nezaphu nayikhona ilokhu isaphila nayizaphu isangamela abantu kahle. So lokhu nje osokuthiwa khona ye siyavula, siyavula likunanzeleli abantu bezanu ababathengileyo asebefuna ukuthi bezohlukanisa amavoti emathebeleleni. Abanye bevotela bona, abanye bevotela umthwakazi, abanye bevotela izaphu. Bona izanu besala belokhu bebambene bephumelela ukhekho. Singavumini, singavumini. Kumthokazi umefuna khona lokho, akangene nakuzaphu umefuna khona lokho. Bengakubuya bezodlala abantu bethengwe izanu bezohlukanisa abantu lamavoti abo.
Linjani, linjani, linjani lonke balaleli bakaStudio 7 lani elisiphathele uhlelo lukaStudio 7. Yebo, mina ngiyendabeni le ekamunzora ukuthi imali uyayazi, leli liqiniso leli. Ayisikho ukuthi ngamanga, ngoba sahamba sibili kuhle kuCongress eHarare. Kukhanya ngani laphana kwakungani kulama-apartheid 2. Kule party igcwalisele ukudla, besidla abantu besidla mnandi thina abaye sibulawa yindlala. Njalo babekulanda abantu lwana bekutshela ukuthi ngikhona nxa ungavotela umnyonzora thina sakunika i-$20 yesidola. So imali leyo yayivelela ngaphi? Lapho yayivelela khona. Mina ngiyavumelana lakho lokhu, lingathayi nje lifihle emphini. Thina sahawula lapha, sacina futhi singangenanga savota. Thina sasimele ukuthi sivotele uThokozani, kwakhanya abantu bengena kuphela kungeniswa abantu bakamnyonzora bodwa. Njalo futhi mina njengami, mina umuntu wesindebeleni, ngahamba e-Congress laphana ngazibona ukubana mina Ndebele vela ngisimuntu ebantwini basesishoneni, and ngafunda okuningi ende ngafunda namhlanje ngicwele enhlizweni yami ibuhlungu ngabona ukuthi umuntu esindebeleni vele useless noba singaze sikhulume sithini vele yapho ngiyalitshela iqiniso lunamandebele vele asoze likwane emahlonini noba lingaze lisifeni lize lenzeni akulanto elingayenza lizashaya lingaphansi lisemsileni kokuphela kuze kube nini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba weSupreme Court kwele Malawi usunqume ukuthi isigwebo sogodo kumele sesulwe ngoba sephula umthetho walelo lizwe. Sokulokwesaba okukhulu esigodlweni seNigeria iAbuja ngemva kwembiko ethi abahlamuki beqembu leBoko Haram sebehludune idolobho leKaure lona eliduzane lalesi sigodlo. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. USenator Tim Scott onguye yedwa usenator onsundu kubandla eliphikisayo elama Republicans uchiye iningi likhuza umhlola ngolwesithathu ngemva kokwethula amazwi athi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo iracism eMelika. USkoti ubekhuluma emele ibandla lakhe ephikisa amazwi kamongameli Joe Biden awethule edalele Congress. UBiden uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuqeda ubandlululo kanye lokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapholisa. Uthe njalo kunenge asekufezile kusukela engena embusweni kunsuku ezilikhulu ezedluleyo okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa uScott usolile umbuso kaBiden wathi eMelika kulabandlululo lanxanje ethe yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla likaBiden. Abaningi basele bezibuza ukuthi utshoni kahle kahle njengoba esithi akulabandlululo eMelika. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Uthishise indaba yokuthi abantu abamnyama lama minorities amaningi they have suffered for too long, so okwakathesi sokumele iAmerica izikhangele etafuleni ithi yona it has to be fair and just for everybody. Ngendaba ze police reform, le criminal justice reform. So khonoko siyakubona ukuthi kuyabongeka ukuthi abantu abaningi bese bekhathele ngendaba zamapholisa.
Umbiko kaScott wona ubone njani, uzwe njani?
Into esingayitsho ikuthi uMr. Scott ngiyabona mangibhekisisa kahle bam-appointa as a replacement senator. So kathesi sokuhamjwa kumavoti kumele laye akhulume into eyenza ukuthi abantu bama-Republicans labantu abelungu abalapha who are the majority ukuthi bamsupport ukuthi for re-election. So into azikhulumayo sithi abavumelani le lokwenza kwa President Biden. Sibona thenga singakhangela ama statistics okaka test ama Republicans they are 68% jointly approving the infrastructure bill ebuyayo ka test 78% esibonayo for feeling better ukuthi i country is going in the right direction. Sibona ukuthi ama Republicans representa ngumnumzana Scott nganto asebephelele ngama ideas ngoba running on racism le division hayi abantu sebediniwe.
Uskoti uthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika, enjalo uthi akuqondanga ukuthi abantu balwise ubandlululo ngobandlululo. Ungathini ngalawo mazwi?
Ye, lokho akukushoyo ukuthi it's bad to challenge discrimination with another form of discrimination. Angikwazi ukuthi yena ushoni ngoba ma abantu bekhuluma nge-Black Lives Matter bakhuluma ukuthi abantu abamnyama labo baqakathekile elizweni leli. So ma uNumzana Scott ekhuluma esithi i-Black Lives Matter is representing another form of discrimination, hayi asazwisisi ukuthi uhamba njani. Ngoba sibona amaphoyisa lokhu ebulala abantu abamnyama, ungahamba lawo emabhanga lapha ongumuntu omnyama, ama-statistics akhuluma esithi abantu abamnyama balama red line statistics, ukuthi ama bank you get higher interest, lower loans, and all the other economic factors against abantu abamnyama. So Mr. Tim Scott lokho ngibona ngathiwa he's trying to ukukhuluma le base yama Republicans, abantu abelungu who he is hoping to vote for him in the next coming election.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-cricket lizadibana lele-Pakistan emdlalweni wakuqala wohlobo lwe-test lingelabo abanye abadlali balo abathenjiweyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams ngomunye wabadlali abalimeliyo abangasiyo ingxenye yeqembu elingqikilana leqembu lePakistan emdlalweni oqale namhla enkundleni yeHarare Sports Club esikodlweni yeHarare. Ekhuluma ngesikhathi iqembu leZimbabwe lisenza amalungiselelo alo, Williams uthe kulomehluko omkhulu phakathi kwemidlalo abakade beyidlala ensukwini ezedluleyo leqembu lePakistan eyohlobo lwe-2020 kanye lemidlalo yohlobo lwe-test, ngoba emdlalweni we-test kumele abadlali badle amathambo engqondo. Imidlalo edlalwa phakathi kwensuku ezimbalwa inzima kakhulu emzimbeni kanye lasengqondweni, ifana nje lempi eqhubeka engqondweni yakho hhayi nje enkundleni kuphela kodwa nangaphandle kwenkundla. Kuqakathekile-ke ukuba ingqondo ibe esesimeni esihle kuze konke kuhambe ngendlela enkundleni.
UWilliams ulimele isandla ngesikhathi iqembu leZimbabwe lidlala lele Pakistan kumncintiswano we-2020. Omunye njalo umdlali othenjiweyo ongekhoyo nguSikhanda Raza, yena ophethwe ngumkhuhlane wamathambo. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Zakama uthi iqembu leZimbabwe lilokuzethemba ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Afghanistan kumidlalo yohlobo lwe-test ngenyanga yedluleyo.
Iqembu eladlala khona ngale Afghanistan lalinyela abadlali abathenjwe eZimbabwe bafana noBrandon Taylor, yena osephendukile njalo uzabe ekhangelele ukuthi akhokhelele phambili uBeijing. Kuthi ke lawa ku-domestic cricket wonke kudlala imidlalo lapha test cricket ke kuLogan Cup lapho iqembu eleSouthern Rocks elinqobe khona, njalo sibone umdlalo wabo owachaya ama-runs amaningi uRoy Khaya la ungenile eqenjini leZimbabwe, sibone ukuthi uzenza kanjani ke.
UKhaya ngomunye wabadlali abahlanu ababizwe okwakuqala kuqembu elimela ilizwe kumidlalo yehlobo lwe-test. Abanye ngabathi uLuke Jongwe, uRichard Ngarava, uMilton Shumba kanye loTanaka Chivanga. Umdlalo wakuqala uhlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lePakistan uqale namhla zingamashumi amabili lathoba munomunye, njalo uhlelo wokuba ufike emaphethelweni mhlazi intathu kunyanga kaNkwenkwezi. Owesibili wona uhlelo wokuba uqale mhlazi isikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazi ilitshumi lanye kunyanga kaNkwenkwezi. Njalo ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Izibhethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho wePatriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uZulu. Ukwakhiwa kwezitolo zeGodini Mall koBulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeTerracotta. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.